sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lelithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 27 Zibandlela 2024 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje wayesikhulumeli sebandla eliphikisa LCCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi yokuchiya lelo bandla kanye lesikhundleni sakhe sokuba lilunga lidalela ephalamende. Izakamizi zizansi emandibeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze zilwisane lendlala edalwa yikuguquka komumo womkhathi. Kuhlelo wabaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo owe-hip hop ozibiza ngokuthi ngu-Lover Boy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oya isikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi esazisa ukubana usechiya lelo bandla kanye lesikhundleni sokuba lilunga lidalela ephalamende. UMahere uthethe leli nyathelo elandela okwenziwe ngobe ngumkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa okhalalele libandla alibumbayo ngomnyaka ka-2022. Esithi selingenwe impehlane yeZANU-PF wathi elibumba besuka kuMDC Alliance wahle wazisa ukubana izikhundla ezazikhona kaziseyi kusebenza ebandleni elitsha eleCCC. Waba lezikhundla ezintathu kuphela esakhe esokukhokhela esesikhulumeli sebandla esanikwa uMahere lesomsekeli wakhe uMnumzana uStalos Siziba. Wathi uMahere sefuna ukuncintisa kuba lilunga ledalela ephalamende emela iMount Pleasant constituency eHarare, kulapho ke wehla esikhundleni sokuba yisikhulumeli seCCC sagcina sinikezwa uMnumzana Promise Mkhonazi. UMahere uthi iCCC ayingenayo ngomnyaka ka-2022 ayisiyo le aseyichiya manje. Esithi ngoba le ekhona seyachukwa yavadlazwa nguhulumende esebenzisa abantu abanjengoSengiso Jabangu abavuka bezithi ngonobhala jikelele bebandla esikhundla esasingekho ebandleni. Ngakho-ke uMahere uthi akasoze amelele ukuxotshiswa edalela ephalamende ekubone kufanele ukuthi kungcono ukuthi ahle aziphumele. Uthi kodwa uzaqhubeka iqhuquzela umbuso wendando kaZulu ngazo zonke indlela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zezansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation ukuze zilwisane lendlala edalwa ukuguquka komumo womkhathi. Isabelo sezansi emandebeleni sivele kasitholi izulu eliningi okudala ukubana izakhamizi zihlale zikhala ngendlala. Kunje kulabantu abangaba izigidi phose ezintathu 2.7 million abadinga ukuphathiswa ngoncedo lokudla lonyaka elizweni lonke ijikelele. Wabelt Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le mbuthanzo iphume emkhosini wokuphiwa kwabalimi balesi sabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esebasa irrigation scheme UR24 eGwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emandebeleni liqale ukulima ngeviki edluleyo ngengekuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho izulu kulesi sabelo sekhuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe esebasa eGwanda South, uNkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemele unobhala omkhulu lolu gatsha mnumzana obejiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini alethwa yikuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka, kunenge okutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October, belisina ngo-November nxa liphuzile, kodwa okwamanje lina ngo-January, lilokuphelela kuka-December. Yikho sokukhona sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation, sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kulephumela khona.
Uqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business, yikho esikufunayo kuphela ukuthi kusasa njengoba nilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphathamandla sikahulumende uthi uzulu siyakumele alime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Nonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi zihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino, khanya izulu alikho liningi njengeminyakeni. So irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBedbridge West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisameleli izulu le njengalokhu, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyamekhuko.
Unkosikazi Miriam Mtlow olilunga lesebasa irrigation scheme engobe kulo mncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni uthi bakhangelele izifuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sisidakile sile 7 hectares yomumbu osiwomile, then leyi indima yona it's 7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 le-9.7 of which is 24.1. sikhangelele nje ukuthi singavuna 6 to 7 tons per acre. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina. Lapha sile main challenge, asikapenetrate kahle imarket.
Izanuse zomuma umkhadi zithi isabelo sezansi emandebeleni sizathola izulu elilingeneyo okulapho kudala njalo enindlala. Ikwalo irrigation scheme eBedbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano, kwathi izulu ube irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisesibasa eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula
ngugama.
Okwamanje ke othi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula umkhuhlane wesihudo owe-cholera osumemetheka kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka-Ward 23 koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ikhansili ile mizamo bani yokwenqabela lo mkhuhlane kuleli dolobho.
Kuliqiniso ukubana i-cholera iyamemetheka endaweni ezithize, kodwa engiza kutsho ukuthi lapha koBulawayo besikusazanyiwe ngamandla wonke langazo zonke izindlela ukuthi kwenqabele ukubana i-cholera imemetheke koBulawayo. Kulama-awarenesses ni okuqakathekiswa kakhulu ebantwini izindaba zokuhlanzeka, ezokubana abantu bahlanzeke bananzelele kakhulu ukuthi bayageza izandla ngendlela efaneleyo. Lokhu kuyakhuthazwa ngitsho abantu nxa besiya ezibhedlela emaklinika ethu kulezimpompi abantu abageza ngazo izandla bevele bengakangeni laphakathi lapha belatshwa khona. Njalo kuyenqatshelwa lokuxhawulana kakhulu kwabantu phakathi komphakathi, bafisa ukubana i-cholera iyathelelwana ngengcekeza engabi banjiwe ngezandla. Kwesinye isikhathi kulokudla okuphekwayo lokungaphekwayo, ama-salads, isimo esiphakathi kwaso abantu bangaze bakuthakazelele ukuthi badle ukudla okunjalo embuthaneni. Kube kanti nje sikhuthaza kakhulu ukuthi kungabi le mbuthano emkhulu nxa kusivumela lokhu ukupheka endaweni ezinjengezimfeni singaze kwaba yinto esiyikhuthalelayo kakhulu ngoba kungezinye zezindlela ezingenza ukubana ikholera isabalale koBulawayo. Siyananzelela ke njalo ukuthi baningi abantu abathengisayo izithelo. Siyakhuthaza ukuthi uyabe kuthengisa isithelo. Kubalulekile ukuthi kasithathe leso sithelo ayisigezisela ngikhaya ngamanzi awathembayo ukubana ahlanzekile. Okunye njalo siyakhuthaza ukuthi amanzi abiliswe singakaze siwanathe. Siyanika izifundo emaklinika kulama health talk anikwayo. Konke lokhu kuyancedisa kuyahlomisa uBulawayo ukubana aqhubeke elidolobho elihlanzekileyo, idolobho eliza kuvikela ikholera. Izibi ziyabuthi kanye ngeviki koBulawayo. Sikhuthaza ukuthi kakuvikele ukuthi kube lezibi eziphongulahlwa mahlayana egcekeni. Siyakhuthaza njalo lakubona abanye abafikayo bezothengisa, abanye ngabafike ebusuku bavuke bethengisa, ukuthi sixwaye indaba yokuthi loba ngaphi umuntu ukhululekile ukuthi alahle ingcekeza yakhe.
Ukusilela kwamanzi kunye lomkhuhlane lo owekholera kungabe kuphatha njani abesifazane labasakhulayo njalo kulendlela abangasizakala ngazo? Na
kuletha kuhlupho kibomama lamantombazana ngoba yiba baye befanele bawadinga amanzi lapho kuyabe kuhamba kusiyakhiwa khona amanzi, njalo ufanele bebone ukuthi izindlu ziyahlanzeka, izambuzi ziyahlanzeka. Lanxa kuyabe kusezimfane khathi esiningi kuyabe kukhangelela ukuthi yibo abafanele babone ukuthi amanzi ukuthi abantu bageze benze lokhu lalokhu akhona. Indlela ezenziwayo ezokuthi kuncediswe ngamabhawuza kulezo ndawo amanzi angasafinyeleli khona ngezimpompi kubana ziwafikise amanzi, njalo kuncediswe futhi ngamabhawuza ezindaweni lapho kuyabe kulezimfa khona ukuthi abantu benelise ukuthi bathole amanzi ikakhulu ngelanga lomngcwabo. Kulezinye njalo izindawo esezifakiwe ama-tank ukuthi kuthululele khona amanzi, ngolimi lwenzini sithi ngama-water kiosks. Zindawo nje zokugcinela amanzi esigabeni lezi eziyabe zivele zingesela amanzi afikayo. So njengedolobho lakoBulawayo besikhanyelela ukuthi lezi ndawo zandi ezilalezi zigaba ezingaba leziphala zamanzi. Kodwa-ke njengoBulawayo siyabe sidinga isandla esingasinceda ukuthi sibe sengezelele ezigabeni ezithize ezingafinyelelwa ngamanzi. Lawo matanka azagcina amanzi yabe isiphala samanzi azatholakala. Kube ngabe kutholakala, ngithemba bekungaba ngezindawo ngezindawo sibe la ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho laba sebethe baphelelwa ngamanzi ngenxa yokusilela kwezinto zokugcina amanzi bayesila kuzona lezo zindawo ukuthi zithathe amanzi. Sidinga njalo futhi isandla esingasincedisa ukubana sibe lezi bhorane futhi ezithize phezu kwalezi silazo ngoba yizi izindlela ezingasincedisa nxa sikhangele umumo wamanzi esilawo emadamu kwakathesi. Kwabanye inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi basincedise ukubana sikungezelele khonokho koBulawayo ukuze senqabele umkhuhlane wekholera. Sethule njalo umthwalo yabunzima kakhulu ebantwini besifazana ekudingeni amanzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka Ward 23 koBulawayo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Ephuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yenake osethulela uhlelo phansi kwesihloko esithi liphuma lendaba lijone lendaba.
Ngali tshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Phethiwe Bhebhe, ilunga lebandla le-MRP. Sihlaziya udaba lokubana uhulumende weLebelitane uthi eleZimbabwe kumele lihlawule imali phezu kwamapulazi amabili ahluthunelwa abamhlophe.
Linjani Baba Gande? Hayi, siyaluza udaba lwe-London High Court Baba Gande, but okusalayo ngoba nathi sasingakazalwa ngalezi nsuku zabo, uzonanzelela ukuthi lanamhlanje ungahamba kubophilani, kubobhenside, kubotrinens, uzothola ukuthi umlungu nje onguye lo mfazi wakhe mhlawumbe lo mntwana oyedwa babe nenkalakatha yendawo. Then nxa ususiya ngale kubomakhokhoba uthola ukuthi maybe a family of six amaZimbabwe, the blacks, babe phoxeka ukuthi behlale endaweni encane nje. So mboni ngani konke khona lokho lakho vele kwakungekho fair.
Kungani usitsho njalo?
akuzange nje kube lesivumelwano sokuthi bona bezokholonize abantu njalo angazi ukuthi kumbe bona bahlawula na ukusikholonize at the same time uzananzelela ukuthi yebo mina ngedwa ambasoli uhulumeni wesibabu ukuthi wathatha amafamu but engusolayo yindlela okwenziwa ngayo basebenzisa ordinary people and right now ordinary people ababenefiti kubenefita those few abalamandla so khonoko lakho abasakwenzanga ngendlela eyayi-right ngoba kuyiwa empini abantu besukuma babesola i-system njalo kwakulwelwa umhlaba of which ukuthi kwahamba njani vele after independence ukuthi yoni Britain nalabo abaphiwa umbuso begcine sebevumelene ukuthi labana abantu bazoqhubeka beku-system ukuthi benza zivumelwano bani bobabili asazi but ngendlela engubona ngayo mina mbona ingani iBritain ayikho msulwa endabeni leyi ingekho msulwa njalo uzananzelela ukuthi thina kithi ngale komthwakazi kakhulu bamosha shemo bamosha sibili okukhulu kakhulu
kungani usithi bamosha kakhulu
ngoba uzonanzelela ukuthi umnotho wonke owakomthwakazi igolide lanilani izinto ababezithaphuzela nje bona abelungu and kunjalo nje ngayona mhlawumbe iBritain yenza njengabo France ungathiwa nanzelela ama-colonies eFrance amazwe la akholonizwa iFrance bathola i-citizenship lula ngale kabadingi ma-visa baphiwa ama-first priority thina ntungananzelela akukho nje singathi siyakubenefita ngokukholonizwa yilayo Britain we are not benefiting anything from ukukholonizwa iBritain sesikhuluma iqiniso siphathwa nje like anybody else nokuncane nje sasikubenefita iCambridge yabo sebayikhipha futhi mina ngiqala isikolo ngo-1919 ngalo grade 1 uzothola ukuthi obuthi bama babese secondary ngaleso sikhathi they will tell you ukuthi iCambridge yayi free kuma government schools but manje we are paying a lot of money ukuthi abantu bethu befundele eCambridge so kahle kahle akukhothi nesiyesa kwesikuzuzayo ngokukholonizwa iBritain and ungathi uyananzelela yona nje iBritain vele akucaca ukuthi how did they accumulate their wealth obviously through colonizing other nations so mina mbona ingani i-judgment kahle kahle ayikho fair vele ukuthi bethi iZimbabwe ibahlawule imali enge-over 100 million US dollars nxa bebheke umkhonomi weZimbabwe they also contributed to the state of our economy right now ngapha thina komthwakazi there are a reason why isinje yiba bathi abesibambanise nalawo mashona kungela sivumelwano futhi so mina mbona ingani Britain konke khonoku whoever passed that judgment
manje uthi uhulumende weBritani ayenzeni
kumele kukonside ukuthi ubuhlungu esabulethelwa yiBritain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi bunganani umonakalo owenziwa yiBritain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi unganani hence mina I feel ukuthi leyo judgment ayikho fair and iZimbabwe nje uhulumeni weZimbabwe yena angakwenza ukuthi abone ukuthi uyadistributa lowo mhlaba awuthathela abelungu awudistribute to the blacks ngoba vele kwakuyiyo injongo kuyiwa empini kwakulwela lowo mhlaba and abantu kabawuthole nje umhlaba iphepose yangkhona icace ukuthi bakwenzela khonoku
lo ke bekungukosazana Khethiwe Bebe ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye lilale
noma nje uhulumende weleBotswana esanda kukhweza iholo labasebenza ezindlini emaplazini kanye leminye imisebenzi yezandla iminimum wage abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bona baqhubeka bethola iholo eliphansi kakhulu bathi abaqhatshi babahlawula imali ephansi ngoba iningi lisebenza lingelamaphepha okuhlala kweleBotswana Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaberon kweleBotswana
umphathi ntambo obona ngendaba zesisebenzi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhathi ukuthi bahlawule isisebenzi belandela umthetho ofakwe kuhulumende owe minimum wage umkhethi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezulu kwamachumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rates for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge 23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge 38.4% okutsho ukuthi laba sebehola i 1500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezibaba bafana lonkosazana bonang umdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lomthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha okuhlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengela maphepha. Nxa ungela maphepha kumbe ungela amalungelo okuba kuleli lizwe kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele. Amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha. Omunye oweZimbabwe uhlala eGaborone umzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abalamaphepha kuphela.
Udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ukuthi asila maphepha, but especially kubosisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha ma-farming systems sectors la abantu bakuleli lizwe sebethethe i-advantage of the situation esilayo ekhaya.
Uthebe uqhubeke esithi udaba lwe-minimum wage lunika abaqhatshi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu uyakwenza ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi antsho abona ukuthi i-government ithi umuntu umele ukuthi ahole 1400 mina senguholisa 1.6 kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana useleminyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezela umuntu yamthole selokho ekhombela ukuthi mina vele sengi-above that minimum wage ekahulumende, of which sebethatha futhi le advantage yokuthi abantu abavele ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
Umnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana kuthiwa wakhweza imbadalo esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture lakunjalo njalo i-minimum wage kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama chances ukuthi abantu bathole ihole eliqondileyo yithi amalutshwane kakhulu. So kuzeya kuya ngomqhasho ukuthi yini lenhliziyo enjani
ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kuleningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani ikakhulu yena le ndaba yamaphepha into indaba ehluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vela sila amaphepha sihlalele sisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kule cebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labokuza emkambo yokudinga imisebenzi kwele Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi bababangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana labeZimbabwe bakhona ukwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi yabokuza ekakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi prohibited persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabeZimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSouth kwele Botswana.
America, VOA.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe hip hop ozibiza ngegama lokuthi ngulava guy. Linsizwa idabuka esilobela kodwa isebenzela ikwele Botswana. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Lava guy again. Aha. Vela mouse kulile babuye bekulinga batakati mase bewona sukulile inkinga sempilo
ngokwegama lokuzalwa uNkutuli Makhosana ngidabuka eSlovenia ngalaminyaka ethini semculeni ngaqala ukurekhoda ngo-2022 ingoma yethu ikhumbulekile ngazorekhoda lezi ezinye Without You nomkinga sempilo nenxeba engilalo ngo-2023 so njengoba ikhumbulekile ngagcwala ngiphakathini ngayiletha nje ngayo ukuthi nayo ijoyine ezinye zaba ngu-4 ngize ngoma ezingu-4 njengamanje
bahlushaya inzondo balo mona bahlushaya umona balo mona bahlushaya Mtagama, kuqapha singaledolo impilo namuhla nje kasafani lasindula kusebenze masiko sokudinga lonukholo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
okwamanje ngiseBotswana inombolo zami ngu +26772633149
ubachiyela wapha mazwi yabalandeli
siyabonga kakhulu ngokuba khona kwabo empilweni zethu ngoba uma kungela abalandeli ngeke ube umculi okungela abalandeli uzoculela abantu so baqathekile kakhulu abalandeli ngithi behlale benjalo ngothando lwabo ngoba ngothando lwabo kukwenza ukuthi sikhuphuke emculweni ngiyabonga kakhulu ningaliwali ukuthi ningulava ka
Sibona ukuhle ngicela uwazi kodwa umhlaba wenu yikho konke okuhle njengamanzi olwandla hlezi emhlopha hlezi onemahle ayinokulolu thando mina angenzanga kahle indoda abathi yindoda ngamaphutha ayo asike okwedlule sithanda sibheke okubuyayo you are my heart ungeyami ihliziyo makhona wena sithanda akukho okuyehlulayo wayembambanisandla etitula mayitali nididekile ngikhala vela cele ningakhali sokwaphela uthando sokwasala
yimvala Loguti si fuane asiloni putala Loguti si clavane Dalingue o asala ngomoya wami Dalingue o asala ngetulala Singing was ukuphila without you ukuphila without you Singing was ukuphila without you
Mamela sengubona ebuthongweni sengubona mangelele mangithe ngivala amehlo buso bakho buvele soluke wahamba yomfana lobika itshele impilo ihambi kahle sithandwa ma uvulathele khumbula loluthando kwakungudilika tshele hliziyo elothando kyalokubana yonitele hlukana lawe sithando sami sengiyayisola inxeba lenhliziyo alisela kukuphola
ngilethembali ukhosisile umculo ka lava guy umculo wezothando isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili silokhu esisonke kulolu hlelo kodwa ke siza kwenza ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakamizi zizazansi emandebeleni sezikhuthazwa zokuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngopraxedes Jeremiah Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.